Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgelange njabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 18 kuZibandlela 2024 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje. Umnumzana Nelson Chamisa ulobe incwadi yokwazisa ukuthi usechiya isikhundla sokukhokhela ibandla le Citizens Coalition for Change alibumbe ngomnyaka ka 2022. Ukhulumende weZimbabwe uthula kokuphikisa isinqumo esisanda kwethula ngomthethwandaba owe High Court wakele Bhilithane othi kumele ahlawule amankampani amabili awathathela amaplazi izigidi ezidlula ikhulu zamadola eMelika i-$125 million. Amapholisa athi abophe abantu abalichumi kobulawayo namuhla abatholakale besemcimbini wokuganga obizwa ngokuthi ngamavuzu party kwenye indlu emzini weHillside. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umnumzana Nelson Chamisa ulobe incwadi esazisa ukuchiya kwakhe isikhundla sokukhokhela ibandla le Citizens Coalition for Change alibumbe ngomnyaka ka 2022 ngemva kokudonselana kwabakhona ebandleni ele MDC. UZulu uveza imibono ehlukeneyo ngenyathelo eselithethwe nguChamisa leli. UAnastasia Ndlovu usethulela loludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
UChamisa owethule umbiko lo namuhla uthi usefuna ukuphendla ezinye indlela zokukhulula eZimbabwe athi kalisasebenzeli uZulu. Uthi kuzwisa usizi okwenziwe nguChabangu labanye bakhe abaxotshisa amalunga eCCC edalele parliamente lamakhansili kwaqhutshwa ukhetho lwamabuy elections okwavinjwa amalunga lawa lamakhansili ukuba ancintise.
Wonke nasi thathula mashoko ekuthi tawa kuvura nzira itsva gwara idzva mafambiro matsva tinoona kuti panga pachiita musikanzwa tinoona sokuti pari kuitwa mahumbwe.
Sikubonile kuti vandla leri sezezandleni ezimbi kakhulu iselihluthunwe libandla leZANU-PF libambisana labantu abangamahlongandlebe abantu esingabaziyo abafuna ukuthi bona bebe lombuso ezikhwameni zabo. Ngakho-ke sithethe lesi sinqumo ngoba sasibona ukuthi asiyindawo xa ukuthi kusenzakala lokhu kubandla le-CCC. Esikwenzayo sikufaka ezandleni zikaNkulunkulu njalo sibona ukuthi sizaphumelela ukuthi sikhulule ilizwe leZimbabwe ngoba leli lilizwe lomuntu wonke hathi elebandla leZANU-PF.
Okwamanje sekulungiselelwa ukuba kuqhutshwe olunye njalo ukhetho lwama-by elections olukhangelelwe ukuthi luza kwenziwa mhlaka 3 Nhlolanja lonyaka. Sekuvinjwe abanye njalo ababekudalele parliamente lamakhansila ebandla le-CCC ukuba bengancintisi kukhetho lolu. UChamisa uthi kusobala ukuba i-CCC isingenwe ezimpehlane ezibambisana leZANU-PF ngakho ke sokuyisikhathi sokuchiya ibandla leli. Isikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi ukhuluma kabanzi ngodaba lolu.
Sizakhomenza sizakhipha statement with the writer
kodwa obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthi uChamisa nguntando kayiphikiswa.
ZANU-PF don't traditionally take interest or take notice of what occurs in opposition circles, but of this we have to take note because the occurrences that have been happening in the opposition since our August elections last year have been causing a lot of national problems in the sense that
sina njengeZANU-PF asithandi ukukhuluma ngalokho kwenzakala kumabandla aphikisayo kodwa ngalokhu sithi obekusenzakala kubandla eliphikisayo bese kudala inhlupho eziningi lapha eZimbabwe ngoba amaZimbabweans babuyelile njalo kuma by elections amabili ngenxa yokungahleleki kwebandla eliphikisayo.
Ilunga lebandla lezaphu umnumzana Matthew Sibanda usola inyathelo elithethwe nguChamisa esithi isinqumo sakhe asiveli ebantwini ayebamele kukhetho oludluleyo.
Ngombono wami ngibona ngathi uChamisa akwenzileyo ukuthi achiye ibandla le-TPC. Ngibona ngani ngezinye indlela kutshengisa nje ungabi lesibindi ukuba ligwala lokuba umkhokheli uyindoda engumkhokheli. Kwenza unganiki abantu ithemba ngobukhokheli bakho ngoba into eqakathekileyo ukuthi ma ungumkhokheli ulida abantu kumbe ibandla uhlangane lebandla lakho liqale libonisane uqale ubhode ilizwe lonke ubone uzwe ukuthi abantu bathini bakubonisa njani hayi khona ukuphonguvuka ukuthi sitshiya. Uyafana namanje azalibumba ibandla kuzayenza abantu bengabi lesiqiniseko layo ukuthi umkhokheli oqobo oqondileyo leqiniso.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele uthi akuba mangalisi
ngathi sihayelelwa ngabantu abaningi emva kwengxabangxoza yathi senzakala okuye kwenzakala ngendlela kwenzakala ngakhona ngesikhathi sikamonzora. Sokuyinjayelo njalo emabandleni, ebandleni opposition zakithi ukubana upresident mangayichiya ibandla lihleli idilike.
Isikhulumi selinye icele ele-CCC elikhokhelwa nguChabangu umnumzana Alfred Dziruthwe uthi uChamisa ligwala elehluleke ukumela abantu.
Ukuchiya kukaChamisa isikhundla kutshengisela ukuthi ungumuntu ongelaqiniso, kutshengisela ukuthi ungumuntu inkokheli ekade ingekho ready ukuthi ixhasane labantu sithathe uzibuse eZimbabwe. Utshengisele ukuthi yena ngumuntu osofish ukuthi yena nxa kungahambi ngendlela yakhe akulanto eyenzakalayo kangcono kuyekelwe.
Umabhalane wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyi ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kuyadanisa osokusenzakala ku-CCC.
Okwenzakala ebandleni le-TPC yethusa kuyadanisa ukubana odinga umongameli avuke nje esesithi usetshiye ibandla.
Akwaziwa ukuba uChamisa uzasungula nini elinye ibandla ngesikhathi kule mibiko ethi amakhansili amaningi kobulawayo aselobele umabhalane omkhulu wedolobho leli esithi asesuka ezikhundleni zabo kulandela okwethulwe ngobekhokhela ibandla le-CCC. Ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ukuhlaziya inyathela elithethwe ngumnumzana Nelson Chamisa elokuthiya isikhundla sokukhokhela ibandla le-TPC, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Pasho Sibanda owaxotshiswa ngumnumzana Sengezo Chabangu edale lephalamende lomnumzana Khalipan Pugeni omele uChabangu. USibanda usungula lengxoxo.
Akunanto emangalisayo lapha. Imisebenzi yezanu PF sonke siyakwazi and lokho okwenziwe ngumongameli uChamisa asonte entsha uzakhumbula ukuthi ukubhanwa lokuntshontshwa kwamaphathi lokho okwenziwa ngoSengezo kuqalanga ngebandla le-TPC. You remember ukuthi lo Joshua Nkomo laye I think waforma amaphathi afika 4 elokho entshontshwa ithathwa entshontshwa ithathwa wazagcina eseginywe yizanu. So kunengi okutsha and nxa usakhumbula istatement esakhitshwa ngumongameli umnyaka uqalise ithi kunengi okutsha esifisa ukwenza. Lami ngangike ngabhala kutwitter ukuthi hayi lo nyaka kunengi okutsha esizakwenza. So yonke into ihamba ngolayini and wakhiwe ukuthi senza.
Ye baba Phukeni ngena khona.
Kubuhlungu i-development ethi ibonayo. Ngangithilo mina ukuthi ngabe bayakhulumisana laba bantu bakwazi ukutholana halfway. Especially ngemva kokuthi kuvumeliwe ukuthi hayi ama-concerns ababuChabangu anoted and alesisindo sibe kudinga ukukhulunyiswana. Basebekhuluma futhi ukuthi sokulabafundisi abasuke eHarare bezabobulawayo kwadinga abafundisi bakobulawayo ukuthi baxoxisane ukuthi basebefika njani la. Yikho khonokho ukuthi abantu belwe as if aso bantwana bomuntu oyi-1 yikho sesilapha esesikhona. Akulawina ke namuhla, akulawina iwina sokuyizano yakhona lesizotholela 2/3 iproject lesi destroyiwe ngokuba nalapho kutsha lapha ngabe siyakhona ukuba kumongameli kwazi bani ukuthi kuyophinda kuvele zina lezinto ezinje bekungaba kuhle nje ukuthi abantu abakhulumisene okone ngomlomo kulungiswa ngomlomo kodwa ngeke ngimsole kangako ngoba kuthiwa isicathulo sithiso sigqokileyo ikhona kade sebemfake kulo hayi lona bese libuhlungu kakhulu sibili kodwa hayi siyathemba ukuthi kusasenethuba lokuthi bangaphinda bakhulumisane babona ukuthi bangayiseva kanjani le project.
Yes, siyawuzwa kakhulu ukuthi sibiseke ubaba Sibanda. Sibanda kambe ukuthi kungakhona ukukhulunyiswana sokuthi
ngihlezi ngubeka kanje Dube ngithi umuntu uyakutshontshela imbuzi zakho eziyi-10 ayithi abe sesithi imbuzi zakho lezi engutshontshele zona nanzo semphenduka lazo kasabelane kasisheye uyabukhulunyisanani lakhonoko. So ikuthethisa umongameli phela ukuthi bamjwamulela bahluthuna ibandla alisungula ngo-2022 bathe sebelijwamulile lezandu balihluthuna selibasinda sebephenduka bethi asikhulumisane ukhulunyiswana uyayibona into yangkhona. So akuphumi ngoba awusozunjela ukuthi thina siluze ama court cases afika 18 unjela ukuthi incompetence kumba silama gqitha right kusovala kusegcekene ukuthi osengezo labanye bakhe basebenza njalo bebesetshenziswa yizano PF. So nxa sesisithi akhulumisane labo siyabe sesisithi ukuthi akhulumisane lezano ukuthi arane into yakhe akuphumi akwenzi.
Ye uyamuzwa lapha babaphuke not very ukusebenza lokho
angithi uyabona ukuthi inkinga ikuphi babudube ku politics kulento okuthiwa yi diplomacy. Kahle kahle vele uma ukhuluma ukhulumisana nabantu elizwanayo inegotiation ukuyenza nomuntu elingazwaniyo what a bad thing ukuthi kukhulunyiswane layo ngoba ngendlela phela bangayekwa ukuthi abaziranele nento leyibodwa libona ukuthi kuzophumana akunanto ezophuma iqiniso elavunywayo umhlaba wonke ukuthi into eyenziwe kokulawa le Matabeleland i-wrong. So ngicabanga ukuthi khona lokho bekuyibasis yokuthi abantu bakhulumisane. Manje mase bekhethe ukungakhulumisani okusalayo yikuthi akula muntu ozowina ngokungakhulumisani khona lokho akekho ozowina yilo leqiniso elikhona njengoba besenge ngabuza umbuzo lokho okutsho okuzoqalwa singaphi isithembiso esithi akula nto enje ezoyenzakala ukuthi ngikubonise namhlanje ngobola njengoba ngikhuluma nabo ngizwa kuthiwa ama-councillors sebe-resignisiwe kwasala bangu-6 kuphela. So la ama-councillors ase-resignisiwe azohamba noma kubhaya election bebe amanye athathwe izanu noma phinde bayathathe wonke kodwa isivumelwano sokuthi into enje ayisoziphinde yenzakale-ke siyavela ngayo njengoba esetshile ubaba Sibanda ukuthi 18 court cases abaziluzane. So ungavuka umsindo phela abazoye ecourt bese kusenzakala same thing and then what yikho engikutshoyo ukuthi ekugcineni abantu bezimbabwe ngabe bayahlala phansi bakhulumisane ma ngothi kwehlula lihambe i-South Africa siye kuya loba kumbeki o babuzuma whoever South Africa ibe-guarantor kodwa kuseqinisweni ukuthi asikwazi ukukhalala asikwazi ukwenza i-revolution sokusehlule lokho into ekhona ukuthi abantu abahlale phansi kungabi noncindezelo omunye kungabi lomunye ofuna ukuthatha abantu abayenze ngathi ayisolutho endaweni zakubo ngoba yikho lapha ile nto yaqala khona.
Kulu-ke baba Sibanda ubona zane vele sokubhidlile ukuthi akusalungiseki kumbe kubunjwe elinye ibandla lakho lingabunjwa liyabe siya ngaphi akusoze kuphinde yilokho.
Okubalulekileyo kufanisa abantu bekuzwisise ukuthi ipolitics esesizenza kathesi kakuseyizo ezamabandla. Uke washo futhi umongameli emalangeni sithi ukuthi ethi yena brace up for the new we are no longer doing party politics. So njengoba nishilo ukuthi hayi into siyibambe kuhle siyazi ukuthi siya ngaphi njalo siyezani.
Lapho lizwe umnumzana Phasho Sibanda ukubandla le-CCC owaxotshiswa ngumnumzana Sengezo-Tshabangu edalela ephalamende lo mnumzana Khaliphani Phugeni omele uTshabangu bexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7. Uhulumende weZimbabwe uthi ulakho ukuphikisa isinqumo esisanda kwethulwa ngumthethwandaba we-High Court wakwele Bhilitane othi kumele ahlawule amankampani amabili ahluthunelwa amapulazi phansi kohlelo lokwabela uzulu umhlabathi. Lo mthethwandaba uthi uhulumende weZimbabwe kumele ahlawule izigidi ezidlula 100 zamadola eMelika, i-$125 million, isinqumo lesi sethulwa lidale ele International Center for Settlement of Investment Disputes ngomnyaka ka-2015. Kubika u-Ezra Chisasibanda.
Umahluli we High Court kwele Britano Justice Julia Dias ulahle isicelo seZimbabwe sokuthi idale le ICSID elamanje ngomnyaka 1996 libhange elikhulu lamazwe omhlaba ele World Bank liphathe indaba zelizwe lele. UDias uthi kumele kuhlawulwe amakampani amabili abalisa iBoro Timbers Private Limited leHangani Development Limited ayiwaphanika udaba lo leCenter for Settlement of Investment Disputes ngomnyaka 2010. Uhulumende weZimbabwe uthi ulakho ukusiphikisa isinqumo esethulwe nguJustice Dias. Unkosikazi Virginia Mabhiza, igqwetha elikhulu likahulumende, uthi basahlolisisa udaba lolo.
Okwamanje angithi sikhuluma ngodaba mutongo wakabuda nenguva yokufunga nezvawo sozothola matanu atinoona akakodzera zviri pamutemo.
Umphathi tambo wezemthetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi walile ukuchaza ukuthi uhulumende wakhe uza kwenzana neCity Studio 7 ayikhulume nomthuthisi omkhulu welizwe.
Shayela ucingo u-Attorney General nguye owayephatheka kulolu daba njalo nguye owayehamba enkantolo yeLondon elanda leli cala. Ngibona kunguye futhi okufanele ukuthi akhulume ngalolu daba ngoba wayevele uhulumende.
Umthuthisi omkhulu welizwe uJustice Lois Mathanda Moyo laye walile ukhuluma ngodaba lolo.
Justice Mathanda Moyo,
akwaziwa ukuba eZimbabwe lizaphanyika nini udaba lolu emthethwandaba kulandela isinqumo esithethwe lidale leHigh Court kweleBrithani. Igqwetha lezimele lingcwethu kwezomthetho womhlaba international law njalo elilwela ilungelo loluntu uMnumzana Lwazi Jamela uchaza ukuba kutshono okwethulwe iHigh Court yakweleBrithani.
Isinqumo sokulahlela khatshana isicelo seZimbabwe esokuthi isinqumo se-tribunal singabhaliswa njenge-judgment kwale England. So okubani ukuthi nxa sesikhuluma kathe sikutsho ukuthi hayi isinqumo lesane se-tribunal sesibhalisiwe nje njenge-judgment yasedale lenkundla ezemthetho we-England. Usutsho ukuthi hayi alibana nxa abantu osomabhizinisi laba bazahambisela phambili indaba yabo isinqumo lesi sigcwaliswa njengokugcwaliswa okwenziwa izinqumo zonke ezemthethwandaba yase-England. IZimbabwe nxa ilama properties kumbe sithi ile izinto ezikwanisa ukuthi zibanjwe zithengiswe ezifika kona isikweleti sona esise 124 million le interest yakhona zilakho ukuthi zibanjwe khona le England zithengiswe njani kumbe iZimbabwe izabhada lo osomabhizimusi umbizayekela nje layo njengoba ikhanya hayi yakhonona iZimbabwe kayifuni ukuthi ibhadale.
UJamela uchaza kabanzi ukuthi kungani le Zimbabwe lingavumelani lokwethulwe iCenter for Settlement of Investment Disputes
ngo 2021. Amakampani lawana aphumelela kusicelo sawo enkundleni yeEngland ukuthi isinqumo lesiyana se-tribunal sibhaliswe njengesinqumo sedale ledale lomthetho wase-England ukuthi ngesikhiwa sithi is registered as a judgment of a court yeEngland. IZimbabwe njalo kayisuthisekanga khonokho kayivumelani lesinqumo senoso yafayela amaphepha ukunkundle ye-England ikhonona ngesinqumo soneso njalo icela ukuthi isinqumo lesi sibekwe eceleni.
Ingcwethu ehlaziya zombusazwe njalo elwela amalungelo kaZulu ekuhlanganiseni National Consumer Rights Association of Zimbabwe uMnumzana Efidlela Ncube uthi isigwebo lesi yisifundo esikhulu ukuthi uhulumende weZimbabwe alandele umthetho wokunhlelo zakhe.
Umthetho kawulandelwe ulandelwe uhlolisiswe ukuthi kambe umthetho uthini, kwenziwe khona lokhu umthetho othi kakwenziwe, kungathathwa izinqumo zepolitiki, kungathathwa izinqumo leziyana ezibonisa ukuthi umthetho kawuhlonitshwa ngoba phambili kuyahlala kulimaze njalo sezifunakala izimali zakhona.
EZimbabwe ilahluthile amaplazi abamhlophe kusela ngomnyaka ka-2000 lisithi abensundu ngabanamhlabathi wokulima. EBrithani lamanye amazwe ahlaba umkhosi esithi akukho emthethweni okwenziwa ngeleZimbabwe. Kodwa ikhokela ilizwe ngesikhathi leso uMuyi Robert Mugabe wathaa phansi ngenduku esithi sesifikile isikhathi sokuthatha umhlabathi uphiwe abansundu. Uhulumende wathembisa ukuba uzahlawula amabhiliyoni amathathu emadola yeMelika, $3.5 billion, ukuthi abhadale ahlawule izakhiwo lezo emzamaplazi hathi umhlabathi ngokwawo. Ngiyimele Studio 7 iKubulawayo, igama lami nguJesus Banda.
Amapolisa athi abophe abantwana abalichumi kobulawayo namuhla abatholakale besemcimbini wokuganga obizwa ngokuthi ngamavuzu party kwenye indlu emzini weHillside. Abantwana laba baleminyaka esukela kwelichumi lane 14 kusiya kwelichumi lasithupha 16. Isikhulumeli samapolisa uMnumzana Paul Nyathi uthi abayisitshiyangalombili ngabafundi kwezinye izikolo ezimbili kobulawayo. Wengeze wathi abasola batholakale bebhema izinto ezilokhu ezihlolisiswa ngamapolisa ukuze kubonakale ukuthi kuyini. Baningi abasakhulayo asebebotshiwe kobulawayo esikhathini esedluleyo ngemva kokutholakala emagigini amavuzu party okuyimicimbi lapho abasakhulayo ababuthana khona ngudlu benatha utshwala lokusebenzisa izidakamizwa njalo besiya emacansini bengagqize qhakala. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Sesikunavela senhlanganiso yokuthi ukuganga kwabantwana kukhulekela phambili. Okumele sizihluphe ngakho yokuthi kubangelwa kuyikhonoko. Isithi siyakunanzela yokuthi abantwana abanehelipolisi sebehlala bebodwa. Bethi besiyezi bebodwa benjalo kukhanya laba babengaphandle kwelisi kakhulu abazali babathumezela izimali eziningi. Ezinye zokuthi babe nebhunya lokuthi benze loba kuyini abasithi bayenza ngaleyo mali. Njalo siyakunanzela ukuthi sokulokumemetheka kokuthwala kwabantwana kubangelwa yikho khona ukuthi sokulama-challenge edehome abangelwa yikho khona ukuthi abantu abaneni behlala kudiaspora. So uhlupho lona lolo oluvelileyo Hillside lasilo hlupho oluqalisa namhlanje amavuzu parties abe adume eminyakeni esidlileyo. Abesengantele kodwa kukhanya sesisungula futhi ngenxa yokuthi siyakunanzela ukuthi iningi labantu bahlezi bayahamba bayabo-UK khona lokuthi ukuthi mhlawumbe sokubangelwa yikhona ukuthi abantwana sebesiba le mali edingaba ngayisebenzi abayithunyezelwayo. Lokuganga nje kwabantwana kuyanda kuyaphambili nokuthi bavele abantenga nje esithethi sibavikela sebezibusa.
Uyatsho ukuthi ludala lolu daba kobulawayo baba Dube lungaqedwa njani pho?
Okukhona ukuthi imithetho kumele iqinise, isandla somthetho kumele siqine ebantwaneni. Wawukhuluma njengomongameli ukuthi uswazi ukhala ebantwana, kodwa uhlupho olukhona ukuthi kunzima phela ukuthi kukhuza umntwana ongaso wakho kathesi, kodwa kade kunganceda ukuthi umphakathi ube yiwo ogcina labo bantwana abangagcinwanga ngabazali abangaphandle kwelizwe. Kodwa-ke esikukhuthazayo ukuthi izakhamizi sinanzelele omakhelwana bethu esihlala labo bona laba abangabantwana, ngoba umlando wethu njengecommunity ukuthi sigcina abantwana esihlala labo ezigabeni sibavikele kuzo zonke izigameko ezingabe zisenzakala emphakathini. Njalo lo mthetho lawo unanzelela ukuthi ezongu abantwana bevikelwa lanxa begangile kugcina kubangela ukuthi ekugcineni sibe le-society mbe sibe lomphakathi ogcina izigane. Ngakho-ke siyakhuthaza ukuthi amapholisa aqhubekele phambili senze umsebenzi wawo, njalo bawenze bawuphuthe nxa kumele badyezwe labo bantwana labadyezi ukwenzela ukuthi sibavikele bona ngokwabo sibe sivikele umphakathi.
Njengenhlanganiso yezakhamizi lilazo yini inhlelo zokuqondana le ndaba ezinje lodubo olufana lalolu?
Sijala ukukhuthaza ukukhokheli, njalo siyaqhubeka sikhuthaza ukukhokheli bezigaba ukuthi sinanzelele kwalo kusenzakala ezigabeni. Nxa kulokunye esingakuboni kuhle sitshela amapholisa ngethemba ukuthi okwenze labo bantwana babantwa izakhamizi ezisuke zaripota emapholiseni ukuthi kulesi sigameko esinje esenzakala endaweni ethile. Khonakhona-ke sikukhuthazayo ukuthi sinanzelele izigaba ezihlala kizo kwenzela ukuthi zihlale zilokuphepha zilokuthula. Njalo singabona kungani kule nto engahambi kuhle umthetho singasawufaka ezandleni ngoba abantu bagcina bebotshiwe kodwa bebaripota emapholiseni.
UMnumzana Thembelani Dube yisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa loNtungamile Nkomo oweStudio 7. Ingcitshi zokulima zikhuthaza abalimi ukuthi balime izilimo ezitshiyeneyo njengalokho okwakusenziwa kudala ukuze kuqedwe udubo lwendlala olubangelwa yikuguquka komumo womkhathi osekuphazamisa isikhathi sokulima. Sixoxalo sikhucamfundo Thafazwa Mabhawudi osebenza nenhlanganiso ye-Center on Climate Change and Planetary Health esikolo se-London School of Hygiene and Tropical Medicine, njalo enguye owacwayisisa ngalolu daba loba iphepha elilenkuthazo kubalimi.
Agriculture in Zimbabwe has been performing a little bit below potential.
Uhlangothi lwezokulima eZimbabwe belungaqhubi kuhle laloba kule ntuthuko esibe khona, kodwa kulezinye izigaba eziqhuba kuhle ngenxa yokuna kwezulu. Thina sikhangela kakhulu abalimi abalensimo ezincane abasendaweni eziku-region 3, 4 lo 5 ezingani izulu kakhulu, njalo zilomhlabathi ongavundanga.
So typified by poor fertility.
Ugugwalo lwakho uqathanisa ukulinywa kwesilimo esisodwa lokulinywa kwezilimo eziningi ensimini inye. Ukulima isilimo esisodwa ensimini kuletha indubo ziphi?
So it's a matter of, you know, having a toolbox with different spanners.
Indaba yokuba lezikhali ezijeneyo okwenza wenelise ukusebenzisa ngendlela ukuze uphumelele. Ukulima isilimo esisodwa kusebenza kuhle emaplazini amakhulu alima efuna ukuthengisa esebenzisa imitshina. Kodwa nxa sesikhangela abalimi abalensimo eziphansi kwamahekta amabili, akusebenzi ukulima isilimo esisodwa ngoba abalamhlabathi oweneleyo ongabatholisa inzuzo besebenzisa isilimo esisodwa. Ngenxa yalokhu, kule ndingeko yokusebenzisa ngokugcweleyo umhlabathi ngokulima izilimo ezijiyeneyo ngasikhathi sinye kumbe ngezikhathi ezijiyeneyo. Lokhu kuphathisa umhlabathi ukuthi uhlale uvundile, njalo kusipha umuzi ukudla okuchiyeneyo kanye lezilimo zokuthengisa ezichiyeneyo.
Sibone abalimi behlangana lobunzima obuchiyeneyo ngenxa yokuguquka komumo womkhathi. Kuyini ongakukhuthaza abalimi ukuze kwehliswe indlala eZimbabwe?
My recommendations for Zimbabwe and farmers in Zimbabwe.
Ngithanda ukukhuthaza abalimi beZimbabwe ukuthi balime izilimo ezijiyeneyo kakhulu endaweni ezingani izulu eliningi. Bahlanyele izilimo ezenelisa ukuvuthwa lanxa kungela zulu eliningi, njalo ilanga lichisa ezifana lamabele lenyawuthi, njalo bengalimi umumbu omningi. Inyawuthi ayikhukhulwa lula, njalo kungaba lezulu eliningi kusikhathi esifitshane njengokwenzakele kwezinye indawo lonyaka. Ngikhuthaza njalo abalimi ukuthi bahlanganise izilimo lezi lezinye inhlanyelo ezifana lamazambane, indumba lokunye ukuze kuvundiswe umhlabathi. Nxa ithuba likhona, ngikhuthaza njalo abalimi ukuthi balime imibhida efana labokhovo leminye evame ukulinywa emaphandleni njengoba iphathisa ngesitshebo.
Common in the rural areas to also sow them in these spaces as they help plug the food insecurity gaps in between harvests.
Lo ubengu Skwica Mfundo Thafadzwa Mabhawudi osebenza lenhlanganiso yeCenter on Climate Change and Kolo seLondon School of Hygiene and Tropical Medicine exoxa ecingweni leStudio 7 eseBhilitane. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela inyathelo elethu seyabanengi elokuthiya isikhundla sokukhokhela ibandla eliphikisayo le-CCC okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa. Singake hlukane izihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umnumzana Nelson Chamisa uthiye isikhundla sokukhokhela ibandla le-Citizens Coalition for Change alibumbe ngomnyaka ka-2022. Uhulumende weZimbabwe uthulakho ukuphikisa isinqumo semthethandaba owe-High Court weleBhilitane okuthi sihlawule amankampani amabili imali. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje oluvalelisayo. Ngutabo kaNcube, lilale.
lenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.